vele khona kudala ukhansila wawungakhethi ukhansila ongalalani, ongasebenziyo, uvele ezithengisela amatamatisi kumbenjalo kulezi nsuku esibabona abanye bezinyanga. Ufike ukuthi uyakhangela avele akabazwisisi layo, ngoba anti i-council vele igavenwa yilokhu esikuthi i-Urban Councils Act or Rural Councils Act, or District Councils Act. So nxa uvele uhlezi khona phansi uyadila la ma-technocrats, wena ungumkhansila vele ungazwisisi. Kwesi sikhathi mphosa ngivumelane laye, kodwa saba ungasisho ukuthi ufanele ube ngumuntu lwana ofundileyo sibili uyi-graduate, ngoba lawa ama-graduate amaningi agcina sengasathwali izifiso zabantu sebezibonayo kuzahlupha, ngoba nxa ku-revolution kufanele ufuna ukuvotelwa ngenalwana. Nxa sesivotela abantu abafundileyo kodwa behlule ukubamela kuhle sebesenza kwabo ingani basemsebenzini andbinde kubanjwe ngama-technocrats. Kufanele kube ngabantu abalolwazi ukuthi vele ndandani, futhi abalolutho, abalolubizo lokufuna ukuthwala umsebenzi wabantu. Hayi khona lokhu kade sikubona kuyicrop lesinayo le, hayi kuyingcekeza sibili ukuthi lokho kwasasikwenzelwe kakhulu njengedrobho lethu lapho esasikwenzelwe i-MDCT inyangisa sekuthi kwasifaka ukuthi wasilulaza kakhulu idrobho ikubona sebenika ama-freedom of the city ngokufevana bekhangela ukuthi kube partisan. Abantu abakhangela izinto thina noma sasivelele kuzaphu kwesikhathi asiphikisana sikuzaphu khona phana lakho kuzanu p f sesiku-unit accord kwasasingavumelani insuku zonke kwakufika kwesikhathi esigabeni kodwa sisuka lapho sasizwisisa ukuthi kuyini ngoba i-engine of i-development.
Kwamanye amadolobho okhansila abanye bake baxotshwa imisebenzi lokunye okunjalo, njengoba sisiya kukhetho kumele uZulu akhangeleni ukuthi umuntu ongukhansila ngumuntu onjani?
Vele kabakhangele umuntu abambonayo ukuthi ulesithunzi njalo kasoze afike laphana aphongukuba yiphasili nje angakwazi ukuthi wenzani, kube sekufanala nje lokuthi yistafu sodwa kakula muntu ozazwisisa okwanisa ukubala azwisisa abesesisizwa lezifiso zabantu